ngikhuluma nje kuyaphithizela edorobheni laseHarare abantu balwisana namapholisa la lokhu ethela itigas ebantwini.
Kwenzakalani kahle kahle, kuyini okubangele ukulwisana lokho?
Kule ngokuvanga enzima edorobheni abantu bayagidinyiswa. Kuqalisa nokuhlukumezwa okwenziwa abantu namapholisa esithola sikhuluma ngakho lokho.
Uzwakala ungaphefumuli kuhle, ikuhitshile la itigas.
Ingihitshile ilokhu ingihitshe itigas lapha kuNelson Mandela lapha abantu abalwisana khona lamapholisa.
Ngabantu kuphela abantu kazana nje kumbe ngamavenda wodwa kumbe kuxubene nje?
Sekuxuse kudibene labantu sekuhlangene wonke umuntu usechonukile bayalwisa abantu lamapholisa la alwisa luthuli kuNelson Mandela lapha.
Akula yini ababotshiweyo?
Asikakwazi kathe sivela kukhangeleki ngoba bayagijima bagcwele indawo bagijimisayo lamapholisa. Sizakwazi lethi ukuthi kuhamba njani.
Sibonile njalo namhlanje amapholisa ejikela amaspikes ethiya enye ikhombi ebithwele abantwana besikolo balimala. Ngokunye kwezinto ezicaphula abantwini lokho?
Ye, yikho kucaphula abantu abacelukile idolobha lonke lakoHarare leli kunzima.